Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo umhlaka 6 Mbimbitho 2023 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkinga esilayo thina njengezaphu ukuthi isikhathi sonke nxa bekhuluma ngabo blitz, iblitz yakhona iyenziwa kakhulu kumaphephandaba. Umphakathi kuyakukulutshwana ukutshengisela ukuthi bamadasa ngodaba lokuthi abantu bayarejista ukuthi bayevote.
I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yazise ngohlelo layo lokuphuma ijumo ibhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota.
Amazwe sehamba isikhathi eside kakhulu. Sesizabuyela futhi kulokhanisa kwasihlupa futhi emalangeni. Emkhuhlane yohudo leke yabakhona bakithi tibili ukuthi amagetsi asehamba sesenza ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifanele ngoba hayi kunzima.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuthi seziqeda amahola amaningi zilinde ukukha amanzi esikotsho ngenxa yokuvalwa kwamanzi iviki yonke. Kuthi ke qhubekela phambili imikhankaso yamabandla ezombusazwe aselungiselela ukhetho lwalonyaka beba nje abanye bekhala ngokuphathwa kubi ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yazise ngohlelo lwayo lokuphuma ijumo ibhalisa abantu ukubana bathole ilungelo lokuvota. Lolu hlelo luqala ekupheleni kwayena le iviki emhlaka 12 Mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wabo abawukhiphe izolo abezekhi bathi sebezaqala ukuya ezigabeni ezehlukeneyo bebhalisa amabizo walabo abafuna ukuvota lonyaka, njalo bathi lolu hlelo luveza ukuba sekuyisibanga saphezulu sokuqala samalungiselelo okhetho lonyaka. Incishi ezicubungela ezombusazwe lapha amabandla aphikisayo bathi kumele kube nendawo eziningi zokubhalisa ukuvota ikakhulu emadolobheni lapho kuhlala khona abantu abaningi, kodwa ngomnyaka odluleyo indawo zokuvotela zazinilutshwane kakhulu. Umnumzana Msondolo Ndlovu webandla lezaphu uthi kuqakathekile ukuba kube nendawo ezithe xaxa zokubhalisa ukuvota.
Kuyasijabulisa ukuthi uZack uyafisa ukuthi ememezele ngokuthi abantu bayeregister ukuthi bavote. Kodwa ke inkinga esilayo thina njengezaphu ukuthi isikhathi sonke nxa bekhuluma ngabo blitz, bathi bayenza iblitz. Iblitz yakhona iyenziwa kakhulu kumaphephandaba. Umphakathi kuyakukulutshwana ukutshengisela ukuthi bamatasa ngodaba lokuthi abantu bayaregister ukuthi bayevota. Into ebalulekileyo kithi ukuthi ama-registration centers awabe maningi.
Okugcizelwe ngumnumzana Gift Siziva webandla le-Citizens Coalition for Change na othi kumele uZulu aphiwe ilungelo lokuvota njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe.
Siyamukele kakhulu indaba yeblitz eqala mhlaka 12 ifike mhlaka 21. Sikhuthaza abantu beZimbabwe bonke jikelele ikakhulu ontanga ukubana ke siye register ukuvota ngenxa yokubana udubo luseZimbabwe luphela kuphela nxa umuntu wonke engabhalisa ukuvota. So siye encourage abantu ukuthi bekhangele ukubana kuregisterwa ngaphi abantu beregister ukuvota ukuze eZimbabwe kube lenguquko.
Kodwa ilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi njengebandla sebelungile ukhetho esithi bayawethemba umsebenzi weZack.
Sisephakathi kohlelo lokukhangela ama-structures ethu pheceleze okuthiwa i-self building, yiyo ezasibonisa ukuthi singakayi lasekhethweni kathi vele abethu bangaki. Yikho ukuqakatheka kwama-structures. Asisobandla eliphomba ukulenga emoyeni. Asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli. Silibandla elikhokhelwa ngumongameli, olabasekeli, olama-politbureau members, olama-central committee members, provincial structures, ama-DCC, ama-district, ama-branch, uzuye fika kusele ngabantu be-ZANU-PF labo. And yiyo i-platform ezasenza sinqobe ekhethweni olulandelayo.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo lababandla ezombusazwe benze konke okusemandleni abo ukukhuthaza abantu ukuba babhalise ukuvota.
Sikhangelele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ifake indawo eziningi ezokubhalisa ukuvota, ikakhulu sikhangelele udaba lokhu indawo ezilabantu abaningi ezinjengemadolobheni lezinye izindawo lapho nxa sikhangele iZEC ama-constituents ewadwebayo ku-delimitation ukuthi kuhambelane le ndawo labantu abasendaweni zonalezo, ngoba sikhangela i-census isithengisela ukuthi amadolobha ethu asilabantu abaningi kakhulu, kodwa abaningi abantu laba abarejistanga ukuvota kakhulu eBulawayo, leHarare, lezinye nje lamanye ama-towns.
IZEC yazise njalo ukuthi izaqala imizamo yokufundisa uZulu ngokuphawula kwemingcele emitsha i-delimitation isithi le iyodwa indlela yokuba abantu bazi indawo abazavotela kizo lonyaka. Uhlelo lolu luzawuqala mhlaka 12 luphele mhlaka 21 Mbimbitho. Ukuthi labo abayabe belokhu befuna ukubhalisa ukuvota bazagcina ukwenza njalo ngemva kwamalanga amabili uMongameli Emmerson Mnangagwa esiyazise ngosuku lapho okuzavotwa khona. Ngakho-ke iZEC ithi isizamelela ukuba uMongameli atsho lolu suku njengalokhu okutshiwo isisekelo sombuso, kuthi ngemva kwalokhu izahle itsho ukuba uhlelo lokhetho lumi njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuthi seziqeda amahola amaningi zilinde ukukha amanzi esikotsho ngenxa yokuvalwa kwamanzi iviki yonke. Ikhansili yaleli dolobho yethule umbiko othi amanzi azahamba ngolwesine weviki edluleyo ngemva kokuba idamu lencema leLefenil lapho kupontshwa khona amanzi kuphazanyiswe ukuhamba kwamandla kagesi. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanye amalokitshi aselensuku ezedlula iviki engelamanzi osokudala ukuba izakhamizi zesabele ukuqhamuka kwemikhuhlane. Ngeviki edluleyo, ikhansile yakoBulawayo ikhiphe umbiko othi amalokitshi wonke ayabe engelamanzi ngaphandle kwenzikini yedolobho kanye lama-industry kubangelwa ukuphazamiseka kwempompi ezidonsa amanzi. UMnumzana Joseph Nkomo, owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association njalo engumgcini sikhwama weWater Executive Council, uthi imbiko eminingi evela ekhansilini bayibonela kubo makhale khukhwini babo bengazilutho.
Kundaba le yokuthi ngenxa yokuthi khona amaphampu ngale asengasapompi kuhle amanzi sokwafekta izakhamizi ukuthi zingathola amanzi in time ngenxa yokuthi izesa ile problem. Yes, yakuzwisisa izesa is affecting every business sector. Ukhokheli ikakhulu obuyabe bukhangelana nale department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi council will not happy, will not happy. Kuyakhanya ungani silwa le council.
UMnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakoBulawayo semzini weMganwini uthi okwenzakalayo kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Amanzi sihamba isikhathi eside kakhulu. Njengezizalwane zakoBulawayo sesizabuyela futhi kulokhana sike sahlupa futhi emalangeni adlulayo ezinyanga ezadlulayo. Umkhuhlane wohudo le kuyaba khona bakithi. Yinto esisingani sesiye sabela kakhulu sibili ukuthi amagetsi la asehamba sesenza ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifaneleyo, ngoba hhayi kunzima. Amanzi kufanele bekhona izikhathi zonke. So sesisabela konke labantwana besikolo bakithi, ukuthi njengoba abantwana besikolo abaye babesuka endaweni ezithiyeneyo.
Unkosikazi Sukoluhle Mathuthu, omunye wezakhamizi, uthi ikhansili kumele ithole ezinye indlela zokuthi umsebenzi wokupompa amanzi ungami, bengathembeli kukampani yezesa kuphela.
Singakhangela uhlupho olukhona kathesi njengezakhamizi. Sake sakhuluma layo ikhansili last year ukuthi ayizame ezinye indlela, ingathembeli kuzesa kuphela, ngoba sizahlala sikhala ngohlupho olulodwa. Singakhangela kathesi isikhathi siyatshintsha. We cannot afford ama-generators, kodwa akufakwe ama-solar ukuthi aphampe amanzi ngoba next year sabe silokhe silapha sikhala ngohlupho lwamanzi.
Ikhansile yakobulawayo ivele yatsho ngeviki edluleyo ukuthi indawo eziningi zizabe zivalelwe amanzi namuhla ngemva kokuvulwa kwezinye indawo izolo okwamahola amane. Ngemva kokuna kwezulu, amadamu anathisa ubulawayo angezelele kancane isilinganiso samanzi asekhona. Idamu leNsiza linesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini i-77%, iNyankuni inamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.42%, iMawancema phose amachumi amathathu ekhulwini i-28.42%, uMzingwane phose amachumi amabili ekhulwini i-17.78%, iAphancema phose amachumi amahlanu ekhulwini i-47.04%, kuthi iMtshabeze phezu kwamachumi athoba minwembili ekhulwini i-82.22%. Sokuhlangene wonke amadamu alamanzi angaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha phose i-59.78%, okutshengisa ukuthi amanzi alokhe emalutshwane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqhubekela phambili imikhankaso yamabandla ezombusazwe eZimbabwe aselungiselela ukhetho lwalonyaka loba nje abanye bekhala ngokuphathwa kubi ngamapholisa. Ibandla le-CCC lithi amalunga we-ZANU-PF aphazamise imihlangano yabo eMondoro le-Rafingora loba bebevunyelwe nje ukwenza imihlangano le ngamapholisa. Ibandla le-ZANU-PF lona lithi selidinga amavoti edlula izigidi ezinhlanu 5 million kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abakubandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi iqhubekela phambili imikhankaso yabo loba enye ivinjwa ngamapholisa. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi kunzima ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Ukhankaso lwethu njengebandla le-MDC lusaqala lusahamba kuhle, aluhambi kuhle ngenxa yokuthi imihlangano yethu iyavalwa, abantu basevalweni, bakhankasa besevalweni. Ngokuthi ukuze siyenze imihlangano emkhulu, angithi kumele siqale sihlangane ezindlini zabantu, sihlangane ezindaweni lapho abantu abahlala khona. Manje khonokho yikho okuhle kuvalwe ngamapholisa. Umuntu angavelenza umhlangano endlini uselale landelwa ngamapholisa ukuthi ubusenzani, ubulobani, bekuthiwana, abantu babesebesesaba. So kulohlupho olukhulu khathesi abantu balo kwesaba ukuthi benze imhlangano. Kodwa njengebandla kungatsha eziphezulu sesenzile wonke amalungiselelo okuthi ukhankaso lwethu olwamarali, olwama-door-to-door, olwama-roadshows luzahamba njani. Uhlelo lwakhona lonke sesilubekile nje. Sike saba la imihlangano esingazange sibe lohlupho ngayo eManikaland, kuyona limpela veke khona la kubo Cholocho la kubo Lupane, okutshengisele ukuthi abantu u-EMDC basayithanda, abantu basakhangelele ku-MDC ukuthi impilo zabo ziguquke. Ngokuya kwesikhathi abantu baza kubona nje kubuyela kusiba yi-MDC yona leyana yakudala, ngoba silokho sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke, abantu babe lempilakahle.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Traimo Mpofu okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Silibandla le-CCC sisebenzisa zonke indlela esizibona zisebenzela ukubana sikhankase lokubana inhlilo zethu zifinyelele ebantwini. Esiya kunanzelela ukuthi amapholisa azama ngendlela zonke ukubana asetshenziswe yiZANU-PF ukusibisela emuva, kodwa asikusoze kusehlule ukuthi sikhulumisane labantu, siyazihambela thina mathupha kathesi ngenhlilo zethu ezitsheneyo, kathesi sile riphwena le esiyenza silugasha lwabatsha. Siyayifikisa ebantwini, siyakhulumisana labantu emizini yabo. Akula muntu osiyalela ukuthi sifike emzini yabo. Umuntu olelungelo lokusiyalela ukuthi sifike emzini wakhe nguye umnikazi womuzi. Manje phoke kukhanya abantu bayasithanda, so kuyasijabulisa kakhulu ukuthi siyafinyelela ukuthi sikhulumisane labantu bona uqobo. Kodwa siza kwenza kasoze sime kuyala silwisana lenkululeko, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi amapholisa asesetshenziswa yiZANU-PF ukubana asivimbe ukukhankasa kwethu. sizathatha amanye amanyathelo athize okuzayenza ukubana amazwi ethazwakale njalo amapholisa akubone kufanele ukuthi asebenze professional nokuthi kusetshenziswa ngelinye ibandla lezombusazwe. Hayi, ukhankasa siyakhankasa asimanga. Inhlelo zethu ziyafika sile bantu njalo sethemba lokuthi ukhetho lolozayo siyanqoba noma kanjani.
Umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF njalo kudale le-Central Committee kubandlaleli uthi sebedinga amavoti ayizigidi ezinhlanu akamnangagwa.
2023 sefikile, iZANU-PF ibandla labantu asobandla elithi liqalisa ukungena ebantwini likhankasa ngenxa yokuthi sosifikile eminyakeni yokhetho. Thina siyibandla elibunjwe ngabantu, ibandla elabantu elalungiselwa ukumelela izifiso zabantu. So iZANU-PF ikhona ebantwini, ibivelise ebantwini. Esesikwenza nje kathesi kulonyaka yikukhuthaza abantu ukuthi bebhalise lokulobisa ukuvota. Okwesibili esikukhuthaza ebantwini ukuthi beyenze konke abakwenzayo, bekhankasa ngendlela ephakimeyo, ngendlela elomanyano, indlela elokubambana njalo ngendlela elokuthula. Siyakwazi ukuthi abanye abavele besesaba ukudliwa bayaqalisa inganekwane ezokuthi bachayiwe, bayaqalisa inganekwane ezokuthi kulokuqilibezela. Kodwa ngenxa yokuthi bachawa yikuthi bona bayaphuza ukungena ebantwini, babuya kufela ebantwini sebezocela ukuvotelwa. Yikho-ke thina njengenhlanganiso yeZANU-PF sikhangele ebantwini ukuthi hayi, liyazibonela ukwehluleka osokwenze i-CCC emadolobheni. Siyabona ama-pothole, siyabona ama-switch, siyabona amanzi aphonga ukuhamba, siyakubona ukwehluleka okungaphezulu okwenzakalayo. So abantu sebekwazi ukuthi kumele bakhethe ibandla labo elizabanceda libakhiphe kwintini ezinjengalezi. So thina njengoba siku 2023 into esingayitsho nje ukuthi hayi, umnyaka kade siwumelele, umnyaka ungumnyaka wokukhetha, umnyaka wokuqiniseka isifiso zabantu ngokubisela iZANU-PF embusweni, ukuze iZANU-PF iye phambili ngodaba lokulungisa impilo kahle zabantu, iZANU-PF iye phambili ngodaba wempumelelo yabantu lokukhulisa isizwe sethu ngezinto ezibambekayo ezinto yeZANU-PF. So thina sithi hayi, sesifikile ku-2023 njalo abantu bazakhetha ibandla abalaziyo ukuthi ibandla elandela inkululeko, elilwela kathesi inkululeko yempumelelo yabantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula okusemthethweni insuku zokhetho lolu kumaviki azayo. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoKips Dube.
Umhlangano wesimashuma isithupha lasikhombisa wabesifazana wenhlanganiso omanyana wamazwe omhlaba owe the 67th session of the UN Women Commission on the Status of Women uqale eNew York khonapha eMelika namhlanje. EleZimbabwe limelwa ngabesifazane abavele kuhulumende, abenhlanganiso ezizimeleyo lezimela amalungelo oluntu kulo mhlangano ozagqitshwa ngolwesihlanu lweviki ezayo mhlaka 17 Mbimbitho. Indingimba yomhlangano lonyaka ngethi Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls. Wezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, umongameli Joe Biden welemelika wethekelele esigabeni se-Alabama ngesonto elanda umbuthano wokunanza iminyaka phose engamashumi ayisithupha kwabalisihlakalo se-Blood Sunday kuleso sigaba. Lesi sihlakalo kulapho okwabulawa abensundu abaningi betshengisela ngokuthula edolobheni leSelma befuna ukulinganiswa kwamathuba ukuthola ilungelo lokuvota kanye lokuqedwa kobandlululo. Usibalukhulu wesabelo seFlorida uGovernor Ron DeSantis ukhulume phambi kombuthano wabebandla lakhe lama-Republicans owenzelwe eRonald Reagan Presidential Library esabelweni seCalifornia. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi leli lingaba ngelinye lamanyathelo akuqala okuziveza ukubana laye ukhona emncintisweni wokudinga ukuvotelwa esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ngomnyaka ozayo oka-2024. unobhala ubona ngezomvikela uhulumende weMelika u-US Secretary for Defense Lloyd Austin ubike namhlanje kubana ukuthunjwa kwesigaba seBakhmut ngabebutho lakwele Russia kwele Ukraine akusoze kwaphambanisa ukuzivikela kwalelo lizwe ehuhlaselweni ngele Russia. Utsho la mazwe ekuqaleni kohambo lwakhe lokwethekelela emhlubulweni oweMiddle East oluqale kwele Jordan. Abebutho lakwele Burundi babika kubana iviyo lebutho labo selifikile kwele Democratic Republic of Congo ukuyaba yingxenye yebutho lomanyano wamazwe omhlaba elincedisa umvikela wase DRC elilwisana labahlamuki. Leli butho lomanyano libunjwa ngamasotsha avele emazweni ayisikhombisa angentsholanga nalanga kwezwekazi leAfrika eliqale lomsebenzi ekupheleni kwanyakenye ukuyalwisana labahlamuki abe M23 Rebels.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ingcweti zezempilakahle zithi eleZimbabwe lilakho ukuncedakala ukuthuthukisa uhlangothi lwezempilakahle ngokuthathela phezulu amathuba aphuthumayo okwenza izifundo zobungcweti kulomsebenzi ezinikezwa ngamakolishi emazweni athuthukileyo kungela mbadalo ngenhlelo zama-scholarship. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcitshi lezi zithi ulwazi olutholakala emazweni asethuthukile ale mfundiso esebenzisa imitshina yakulezi nsuku lungadibaniswa nabafundela imisebenzi eZimbabwe kungaba lempumela enhle okumangalisayo. Umnumzana Patrick Kurwa omela amakolitsha afundisa ezempilakahle kwele India uthi ulwazi olukhona luhle njalo lungaphathisa kakhulu.
Yeah, the medicine technology is going at par with
technology. Lendlela ezikhona ziphezulu okuyizo esizethulela isifundi ukuze siphenduke kuleli zingcitshi esivuthiwe engahle isungule ukuphathisa ilizwe leZimbabwe labantu balo.
Uthi banikeza usizo lwama-scholarship olufika kusilinganiso sokungamajumi ayisikhombisa lengxenye 75% yenhlawulo yonke njalo balezifundo eziningi ezijejeneyo ezigoqela i-ophthalmology, medicine and surgery, dentistry, radiology, radiography, physiotherapy le-veterinary medicine phakathi kokunye okululwazi-ke oludingakalayo kakhulu kuleli. Umnumzana Bona Shiao omela ikolleji le-Panadindial University uthi banikeza izifundo ezivulela amasango kwezempilakahle ekolitshini lakhe benikeza uncedo lwama-scholarship.
This course can help to get into any government field or any
izifundo ezilungiselela isifundo ukuba sithole ukuqhubeka siyofundela ubongi la kuma college achiyeneyo.
Umnumzana Mudasa Nike wa college le MIT World Peace University etholakala esigabeni sekhune kwelamandiya owangena le umhlangano wokuhuga izifundi ukuthi ziyefundela kulelo yazwe uthi ukufundela umsebenzi wokulungiswa kwemithi owe-pharmacy ezweni lakhe laye njalo lungaphathisa kakhulu ngoba belo hlelo lunye lokuphathisa-ke ngenhlawulo yama-scholarship ayisilinganiso sokuyingxenye yekhulu 50%.
Some students get a thorough knowledge of the pharmaceutical industry so they can work as pharmacists.
Zifundo zijulile zifundisa yonke indlela yokulungisa imithi ukuhlola lokuhlela ukuthi isebenza njani ngendlela yalezinsuku.
LeZimbabwe libikwa labamba umsebenzi omkhulu wokuthuthukisa ukufundiswa kwabongi kuleli ngomnyaka ka-1985 kusiya kumnyaka ka-1990. Inani labodokotela bamazinyo ama-dentist laengezelela ngaleso sikhathi ngendlela enhle kakhulu. Lokhu ngokutsho kwe-Health Professions Council of Zimbabwe. Kodwa-ke odokotela basuka bange ngena ke kudoko lokufuna ukuyasebenzela ngaphandle kwelizwe kwetsha ke ilizwe selibhekana lokusilela kwabodokotela abafana lama oncologists ama ophthalmologists ama surgeons ama neurosurgeons lama radiologists ama pediatricians ama hematologists lama anesthetists phakathi kokunye. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga wazise abakade besemhlanganweni owenzelwe Victoria Falls ukuba uhulumende sevumelane ukuba edinge njalo indlela zokulungisisa inkinga ezibhekana lezisebenzi zezempilakahle ezigoqela inkinga ezifana leholo, ukusebenza okuhle lokudingakalayo kumsebenzi wabo kunye nendawo zokuhlala lalokho abangakusebenzisa besiya emsebenzini i-transport. Kwele Zimbabwe, izifundo zezempilakahle lokhe ziqhutshwa emakolitshini amalutshwana agoqela i-University of Zimbabwe Medical School of Health Sciences, i-National University of Science and Technology NUST, le-Harare Institute of Public Health. Ngimele i-Studio 7 e-Harare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lengakhohlwa ukubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwalonyaka lapho abamabandla ezombusazwe asebeqalisile ukukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kulolu khetho. Ngakaphethe uhlelo lwethu lalamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ngohlelo lokuphuma ujumo ibhalisa abantu ukuba nabathole ilungelo lokuvota. Lolu hlelo luqala ekupheleni kwayena le iviki mhla ka 12 Mbimbitho lusiyaphela mhla ka 17. Izakamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi seziqeda amahola amaningi zilende ukukha amanzi esikojo ngemva kokuvala kwamanzi lawa iviki yonke. Ikansili yaleli dolobho yethu le impiko othi amanzi azahamba ngolwesine weviki edluleyo ngemva kokuba idamu lencema lelefeniel lapho kuphontshwa khona amanzi kuphazanyiswe yokuhamba kwamandla akagetsi. Kuthi ke iqhubekela phambili imikhankaso yamabandla ezombusazwe aselungiselela ukhetho lwalonyaka lobanje abanye bekhala ngokuthi ngokungaphathwa kuhle ngamapolisa. Yibandla eliphikisayo ele CCC lona lithi amalunga awezana uPF aphazamise imihlangano yabo emangweni oweMondoro kanye laseRafingora lobanje bebevunyelwe ukuqhuba leyo mhlangano ngamapolisa. Ibandla lezano PF lithi selidinga amavoti angedlula izigidi ezinhlanu 5 million ukusekela ukuvotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.